Okuli iqiniso ukuthi iRainbow iyarinove ethandalo kwakulethwe abantu abangakwana amabhasi amathathu bevela khona leHarare. Sangenela ke thina njengabahlali bakobulawayo bakomthwakazi ukuthi hayi kathi kuzaqhatshwa njani abantu bakwezindawo lathi labantu bethu lapha abangasebenziyo. Kodwa sananzelela ukuthi indaba ayiqaleli eRainbow, indaba iqalela kwi-setup yelizwe leZimbabwe against abantu emathebeleleni, ngoba vele kokuqala ku-awardwa kumbe ukunikezwa kwamathenda kwenzakalela eHarare, deliberately nge-government ekhona eZANU-PF from 1980 ukuthi into zonke zipaswa eHarare. So uthola ukuthi abantu bakithi bagcina bengaselawo amathuba okuthola imisebenzi kumbe ama-business opportunities through ama-tenders, ngoba la bantu babuya sebethiwe amathenda esebhasiwe khona ngale Harare. Okwabangela ukuthi ngomgqibelo ngemva kokubotshwa kwabantu bethu abangu-11, i-management ye-Rainbow yaqinisa iphanika, wathi ngolwesibili kwabizwa abantu ukuthi babuye kuzokhangela ukuthi bangaqhatshwa njani. Basebedobhadobha abantu abathize esingela number esingayitsho kathesi badobha abangaki. Kodwa-ke sikuthiwe ukuthi akulungisanga uhlupho olukhona laloba ama-officials ethu aguqela ubaba uNdebele ongu-chairman lo Ngwenya ongu-spokesperson esabacela njengenhlanganiso ukuthi bayingethe i-management ye-Rainbow ukuthi indaba le ilungiswe kuriveso kuqhatshwe abantu bendawo, ngoba akusijabulisi lathi ukuthi imisebenzi yabantu bakithi ithathwe ngabantu abavela kwezindawo. Njengoba lasingeke sakujabulela ukuthi abantu bakithi basuke lapha bayayithatha imisebenzi yabantu eHarare, sibelieve ukuthi indawo ngendawo kayipha amathuba abahlali bakuyona leyo ndawo.
Manje zona iziphathamandla ze-Rainbow zithini ngodaba lolu, njengoba usithi wena lingani liyakhulumisana lapho?
Ye, esacina sikwenzile kumhlangano wokugcina owathendwa ngubaba uNdebele chairman lo Ngwenya uspokesperson wethu, ukuthi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kulungiswe kuqondiswe, ngoba abanye abantu abacina labo sebephakathi kwalolu hlelo ngendaba yokuzwa indaba leyi ngabantu be-National Peace and Reconciliation Commission. Undoda onguyoyimeleyo naye uLesi Ncube wagcine yi-part of that meeting, ngoba sitsho ukuthi thina akungeke kwalungiswa indaba ye-peace elizweni leli kulezinye izinto ezikhozela ukuthi kungabi le-peace, ngoba okokuqala ukuncitshwa kwabantu bethu imisebenzi, amathuba emisebenzi, ngezindlela yinto ekhoza ukuthi kuqhubeke ukungabi le-peace. Njengoba ubona ukuthi abantu bethu bayangena ezitaladeni betshengisela njengalokhu section 59 of the new constitution ebavumela ukuthi bale-right to petition and demonstrate as long as it is peaceful, but baqede lapho bese bebotshwa yi-system evikela umhlobo othile ngale nkulumo engathi ovikela umthetho ovikela abantu besishoneni, ubusuthola ukuthi bayabotshwa abantu bakithi. Ngokunjalo kutho ukuthi elizweni leli kungabi le-peace, kungabi lokuthula, ngoba kulomunye umhlobo o-superior kule minye imhlobo ngenxa yokuthi kuya ngokuthi obusayo ngalesi sikhathi ngubani.
Manje amalunga enu abotshwayo kuhamba njani? Batheswa cala bani njalo okwakathesi banga?
Amalunga ethu athi ebotshwa babotshwa bavalelwa kungelacala, ngoba isikhathi esiningi nxa sibotshwa bathi bamelele iHarare ukuthi iqale ibatshele ukuthi sithathwe ngaliphi icala. Okwabangethi lawo bathi bebotshwa kwathiwa basamelele iHarare ukuthi itsho ukuthi babotshwa ngaliphi icala, balala bevalelwe bengaphiwanga ke icala. Okwathi ekuseni kwavuka sokuthwala icala le-criminal nuisance, babebalekele ukuthi bengathi yi-breach of posa u-section 59 uyabavumela, ngoba babedemonstrator belokuthula bengali lo muntu bengabulali i-property yomuntu. So ke bababopha ngecala elithi criminal nuisance, okwagoqela ukuthi ku-Saturday liyana eyedlulayo nothi le esiphuma kiyo, bagcina bephiwe amabheli $50 each bengu-11, sebabhadala $550. Sikhuluma nje baphandle abaphiwa khona ama-conditions okuthi benga-interfere ama-state witness, bareporte emapholiseni aseduzane labo kanye ngeviki indaba yabo iziyephela. Bangabantu abazabuyela e-court nxa ngingaphambanisi kunyanga kaMashi, ukuqala kwenyanga kaMashi.